Lapha e-America asabona ama-polls nge-election ka-2016 ayikhombisa ukuthi umama u-Hillary Clinton was going to have a landslide victory. Siyazi ukuthi umuntu wagcine winile ngo-Trump, abantu abazengamcabangeli vele ukuthi angawini. Into abangananzeleliyo abantu abayenza ama-polls abafana laba barometer ingathatha abantu nje isempu yabantu abayi-1,000 noma 2,000, ngingazi ukuthi kule particular survey yabo bethetha abantu abangaki. Kuyadependa ngokuthi i-diversity yabantu abakhona bona labo that you are carrying out i-survey on, ukuthi vele ubathethe kuphi nevale allegiance iyayiphi part. And esikhathini esiningi i-afro barometer iyalahleka ama-samples abo, lutshwane abantu ababasemplayo, and njalo futhi I don't think they are diverse enough ukuthi thathe abantu who are spread out.
Kodwa-ke nxa usukhangele sibili, akutho ukuthi kuyakhombisa khonokho ukuthi engxenye kungaphuma kunjalo. Njalo lina likuthathi sibili likubeke sibe ngqondweni ukuthi nxa kunje kumele senze lokho.
Thina yethu icampaign yikuthi sihambe ebantwini, sikhulume labantu, sikhangelene, sikhombisana, sitshelana, sibonisana. Sibona kuyiyo icampaign ngempela ezosifikisa lapho esifuna ukufika khona, ekuthini abantu basivotele. So abo-afro barometer, yes, siyabazwisisa ngoba imisebenzi yabo, kodwa angithembi ukuthi imibono yabo iliqiniso esizolibona lisenzeka ngelanga lokhetho.
Siyabona ukuthi i-afro barometer kuzokwenza ukhetho ka-2013 kukhanya sibili baphuma kuhle ngembono yabo yena leyo. So nxa kunjalo baba Moyo, okuzalenza ukuthi lithi hayi i-afro barometer singakayibambi kuhle umthina, kuyini okungalenza libe njalo?
Thina ma sisiya ngaseqinisweni ama-election ka-2013 siwazi arikwa. So nakuyi ukuthi uhulumende weZimbabwe weZANU-P F basebenzisana la i-afro barometer ukwenzela ukuthi benze abantu bacabanga ukuthi bona yona iZANU-P F lo mnankakho bale support yabantu, kuyinto thina esibona ingenzeka kakhulu. Njengoba usho ukuthi ngempela ngo-2013 into yakhulunywa yi-afro barometer yenzakala, thina on the other hand sithi okwenzakala ngo-2013 ukuthi ama-elections ethu arikwa iZANU-P F.
Kodwa nxa sesikhangela sibili baba Moyo, uMagube enganqoba njani nxa siqathanisa lo baba uMnangagwa njalo lo baba uThamisa? Futhi kubeka njani khonapho?
Njengoba ngishilo ngithi thina ikhampeni yethu yikuthi sikhulumisane lezizalwane zeZimbabwe one by one, sisiya emakhaya ezindlini zabo sikhulumisana labo, and kuyathembisa kakhulu i-response esiyitholayo kakhulu from ebantwini esesikhulume labo. Iyathembisa kakhulu ukuthi umama uMagube ula i-chance enkulu kakhulu ukuthi angawina ama-elections, and ngoba futhi oqakathekileyo ngumuntu wesimame, and omama abaningi bavele bakhathele ngendlela iZimbabwe esibuswe ngakhona ngabantu besilisa from kusukela nje ngo-1980 uMgabe ethatha over i-power. Asikaboni nje intuthuko isenzakala or noma into ezinhle zisenzakala elizweni jikelele. So abantu bakithi abaningi bakhathele ngento efana naleyo, and umama uMagube I think ngoba engumuntu wesifazane baningi, I think abantu abambona engumuntu ongaba ngcono ekuthini abuse ilizwe ukudlula laba abanye.
Yebo, kodwa ngokukhuluma kwakho phela ngake ngokutho kwakho ngaphela okuphezulu nxa sikhuluma ngamasurvey anje. So-ke kuyini okwenza ukuthi ucwaningo lwangikhona lumfake phansi khonale?
Yikho sitsho phela ukuthi amasurvey wona lawa kuya ngokuthi amasempuli abawasebenzisileyo, abantu ababasurveyileyo nabantu bakuphi, njalo bekuyiphi isibanga, njalo lokuthi ngabantu abayingaki. Njengoba ngishilo ngithi mina inkinga i-problem engilayo yikuthi ama-survey lawa esikhathini esiningi ama-sample abo awahlanganisi abantu abahlukeneyo ukuthi babone umbono wabantu ngendlela izinto ezingakhona. So kule bias lapho depending ukuthi i-survey yakhona bayibambele kuphi la kusiphi isigaba.